bora bekhamba kuhle sibili sibangani kanye yiyo kathi ngidlala kuhle sibili kwakatiza wina sibili usupport omunye wethu namuzo ongene egrandini laphanya ekhanya ethela isitemo egedinge sesibangani sibili kwase osikwaiso kuba le-violence khonaphambi
manje nalo obechela khona okade ukuchela ubothiwe yini
kukhanya njengathi ubalekile waphuma ngaphandle mina ama-supporters amanye abasibangani yiwabo abamgwetshileyo wabuyela phakathi mina wahamba ngabe ekusetting lapho okosekade kuhlozi khona ama-supporters edynamos kukwase sicale si-violence ama-supporters edynamos ejike amambondela esetting ama-supporters esibangani kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane